sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lelithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 27 zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla elibikisa yeleCCC lapho libunjwa, uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi yokuchiya lelo bandla kanye lesikhundleni sakhe sokuba lilunga lidalela ePhalamende. Izakamizi zizansi emandibeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze zilwisane lendlala edalwa yikuguquka komumo womkathi. Uhlelo wabaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo owe-hip hop ozibiza ngokuthi ngu-Lover Boy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oyayisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC lapho libunjwa uNkosazana Fadzai Mahere ulobe incwadi esazisa ukubana usechiya lelo bandla kanye lesikhundleni sokuba lilunga lidalela ePhalamende. UMahere uthethe leli nyathelo elandela okwenziwe ngobe ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa okhalale leli bandla alibumbayo ngomnyaka ka-2022. Esithi selingenwe impehlane yeZANU-PF, wathi elibumba besuka kwe-MDC Alliance wahle wazisa ukubana izikhundla ezazikhona kaziseyi kusebenza ebandleni elitsha ele-CCC. Waba lezikhundla ezintathu kuphela esakhe esokukhokhela esesikhulumeli sebandla esanikwa uMahere lesomsekeli wakhe uMnumzana uStalos Siziba. Wathi uMahere sefuna ukuncintisa kuba lilunga ledalela ePhalamende emela iMount Pleasant constituency eHarare, kulapho ke wehla esikhundleni sokuba yisikhulumeli seCCC sagcina sinikezwa uMnumzana Promise Mkhonazi. UMahere uthi iCCC ayingenayo ngomnyaka ka-2022 ayisiyo le aseyichiya manje. Esithi ngoba le ekhona seyachukwa yavadlazwa nguhulumende esebenzisa abantu abanjengosengezo Jabangu abavuka bezithi ngonobhala jikelele bebandla esikhundla esasingekho ebandleni. Ngakho-ke uMahere uthi akasoze amelele ukuxotshiswa edalela ePhalamende ekubone kufanele ukuthi kungcono ukuthi ahle aziphumele. Uthi kodwa uzaqhubeka eqhuquzela umbuso wendando kaZulu ngazo zonke indlela.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakamizi zezansi emandebeleni sezikhuthazwe ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation ukuze zilwisane lendlala edalwa ukuguquka komumo womkhathi. Isabelo sezansi emandebeleni sivele kasitholi izulu eliningi okudala ukubana izakhamizi zihlale zikhala ngendlala. Kunje kulabantu abangaba izigidi phose ezintathu 2.7 million abadinga ukuphathiswa ngoncedo lokudla lonyaka elizweni lonke jikelele. Wabelt Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le mbuthazo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimba lesi sabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esebasa irrigation scheme UR24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni liqale ukulima ngeviki edlulileyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho izulu kulesi sabelo sekuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, uNkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele onobhala omkhulu lolu gatsha umnumzana obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini alethwa yikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka, kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokuphelela kukadisemba. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kule mpumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business, yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba nilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi uzulu siyakumela alime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Lonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino, khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni. So irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisamelele izulu elile njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Tlou olilunga lesebasa irrigation scheme engobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni uthi bakhangelele izifuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisidakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then lay indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangeleleni ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha silimini challenge asikapenetrate kahle i-market.
Izanuse zomumo omkhadi zithi isabelo sezansi emandebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano wathi izulu be irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesibasa eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula
gukama.
Okwamanje ke othi sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula umkhuhlane wesihudo owe-cholera osumemetheka kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka-Ward 23 koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ikhansili ile mizamo bani yokwenqabela lo mkhuhlane kuleli dolobho.
Kuliqiniso ukubana ikholera iyamemetheka endaweni ezithize, kodwa engiza kutsho ukuthi lapha koBulawayo besikusazanyiwe ngamandla wonke langazo zonke izindlela ukuthi kwenqabele ukubana ikholera imemetheke koBulawayo. Kulama awarenesses ni okuqakathekiswa kakhulu ebantwini izindaba zokuhlanzeka, ezokubana abantu bahlanzeke bananzelele kakhulu ukuthi bayageza izandla ngendlela efaneleyo. Lokho kuyakhuthazwa ngisho abantu nxa besiya ezibhedlela emaklinika ethu kulezimpompi abantu abageza ngazo izandla bevele bengakangeni laphakathi lapha belatshwa khona. Njalo kuyenqatshelwa lokuxhawulana kakhulu kwabantu phakathi komphakathi, bafisa ukubana ikholera iyathelelwana ngengcekeza engabe ibanjiwe ngezandla. Kwesinye isikhathi kulokudla okuphekwayo lokungaphekwayo, ama-salads, isimo esiphakathi kwaso, abantu bangaze bakuthakazelela ukuthi badle ukudla okunjalo embuthaneni. Kube kanti nje sikhuthaza kakhulu ukuthi kungabi le mbuthano omkhulu nxa kusivumela lokupheka endaweni ezinjengezimfeni, singaze kwaba yinto esiyikhuthalelayo kakhulu, ngoba kungezinye zezindlela ezingenza ukubana ikholera isabalale koBulawayo. Siyananzelela-ke njalo ukuthi baningi abantu abathengisayo izithelo. Siyakhuthaza ukuthi uyabe kuthenga isithelo, kubalulekile ukuthi kasithathe leso sithelo ayisigezisela ngikhaya ngamanzi awathembayo ukubana ahlanzekile. Okunye njalo siyakhuthaza ukuthi amanzi abiliswe singakaze siwanathe. Siyanika izifundo emaklinika, kulama health talk anikwayo. Konke lokhu kuyancedisa, kuyahlomisa uBulawayo ukubana aqhubeke elidolobho elihlanzekileyo, idolobho eliza kuvikela ikholera. Izibi ziyabuthi kanye ngeviki koBulawayo. Sikhuthaza-ke ukuthi kakuvikele ukuthi kube lezibi eziphongulahlwa mahlayana egcekeni. Siyakhuthaza njalo lakubona abanye abafikayo bezothengisa, abanye ngabafika ebusuku bavuke bethengisa, ukuthi sixwaye indaba yokuthi loba ngaphi umuntu ukhululekile ukuthi alahle ingcekeza yakhe.
Ukusilela kwamanzi kunye lomkhuhlane lo owekholera kungabe kuphatha njani abesifazane labasakhulayo, njalo kule ndlela abangasizakala ngazo na?
Kuletha kuhlupho kibomama lamantombazana, ngoba yibo abayabe befanele bawadinga amanzi lapho kuyabe kuhamba kusiyakhiwa khona amanzi. Njalo kufanele bebone ukuthi izindlu ziyahlanzeka, izambuzi ziyahlanzeka. Lanxa kuyabe kusezimfane khathi esiningi kuyabe kukhangelela ukuthi yibo abafanele babone ukuthi amanzi ukuthi abantu bageze benze lokhu lalokhu akhona. Indlela ezenziwayo ezokuthi kuncediswe ngamabhawuza kulezo ndawo amanzi angasafinyeleli khona izimpompo ukubana ziwafikise amanzi, njalo kuncediswe futhi ngamabhawuza ezindaweni lapho kuyabe kulezimfa khona ukuthi abantu benelise ukuthi bathole amanzi, ikakhulu ngelanga lomngcwabo. Kulezinye njalo izindawo esezifakiwe amatanki ukuthi kuthululele khona amanzi, ngolimi lwenzini sithi ngama-water kiosks. Zindawo nje zokugcinela amanzi esigabeni lezi eziyabe zivele zingesela amanzi afikayo. So njengedolobho lakoBulawayo besikhangelela ukuthi lezi ndawo zande ezilalezi zigaba ezingaba leziphala zamanzi. Kodwa-ke njengoBulawayo siyabe sidinga isandla esingasinceda ukuthi sibe sengezelele ezigabeni ezithize ezingafinyelelwa ngamanzi. Lawo matanka azagcina amanzi yabe yisiphala samanzi azatholakala. Kube ngabe kutholakala, ngithemba bekungaba ngezindawo ngezindawo, sibe la ukwenza ukuthi nxa amanzi engekho, laba sebethe baphelelwa ngamanzi ngenxa yokusilela kwezinto zokugcina amanzi bayesila kuzona lezo zindawo ukuthi zithathe amanzi. Sidinga njalo futhi isandla esingasincedisa ukubana sibe lezi bhorane futhi ezithize phezu kwalezi esilazo, ngoba yizi izindlela ezingasincedisa nxa sikhangele umumo wamanzi esilawo emadamu okwakathesi. Kwabanye inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi basincedise ukubana sikungezelele khonokho koBulawayo ukuze senqabele umkhuhlane wekholera. Sethule njalo umthwalo yabunzima kakhulu ebantwini besifazana ekudingeni amanzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 koBulawayo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Ephuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena-ke osethulela uhlelo phansi kwesihloko esithi liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Khethiwe Bebe, ilunga lebandla le-MRP. Sihlaziya udaba lokubana uhulumende weleBhilidani uthi eleZimbabwe kumele lihlawule imali phezu kwamapulazi amabili ahluthunelwa abamhlophe.
Lingani Baba Gande, hayi siyaluza udaba lwe-London High Court Baba Gande, but okusalayo ngoba nathi sasingakazalwa ngalezo nsuku zabo, uzonanzelela ukuthi lanamhlanje ungahamba kubophilani, kubobenside, kubotrinens, uzothola ukuthi umlungu nje onguye lomfazi wakhe mhlawumbe lo mntwana oyedwa babe lenkalakatha yendawo. Then nxa ususiya ngale kubomakhokhoba uthola ukuthi maybe a family of six
ama Zimbabwe, the blacks, babe thokheka ukuthi behlale endaweni encane nje. So mboni ngani konke khona lokho lakho vele kwakungekho fair.
Kungani usitsho njalo?
Akuzange nje kube lesivumelwano sokuthi bona bezokhulula izabantu. Njalo angazi ukuthi kumbe bona bahlawula na ukusikolonize. At the same time uzananzelela ukuthi yebo mina ngedwa ambasoli uhulumeni weZimbabwe ukuthi wathatha amafamu, but engusolayo yindlela okwenziwa ngayo. Basebenzisa ordinary people, and right now ordinary people abenefit, kubenefita those few abalamandla. So khonoko lakho abasakwenzanga ngendlela eyayi-right, ngoba kuyiwa empini abantu besukuma babesola i-system, njalo kwakulwelwa umhlaba of which ukuthi kwahamba njani vele after independence ukuthi yoli Britain nalabo abaphiwa umbuso begcine sebevumelene ukuthi labana abantu bazoqhubeka beku-system. Ukuthi beza zivumelwano bani bobabili asazi, but ngendlela engubona ngayo mina mboni ngani iBritain ayikho msulwa endabeni leyi. Ingekho msulwa njalo uzananzelela ukuthi thina kithi ngale komthwakazi kakhulu, bamosha shemo, bamosha sibili okukhulu kakhulu.
Kungani usithi bamosha kakhulu?
Ngoba uzonanzelela ukuthi umnotho wonke owakomthwakazi igolide lanilani yizinto ababezithaphuzela nje bona abelungu. And kunjalo nje ngayona mhlawumbe iBritain yenza njengaboFrance. Ungathi uyananzelela ama-colonies eFrance, amazwe la akholonizwa iFrance bathola i-citizenship lula ngale kabadingi ma-visa, baphiwa ama-first priority. Thina nje ungananzelela akukho nje singathi siyakubenefita ngokukholonizwa yilayo Britain. We are not benefiting anything from ukukholonizwa iBritain, sesikhuluma iqiniso, siphathwa nje like anybody else. Nokuncane nje sasikubenefita iCambridge yabo sebayikhipha futhi. Mina ngiqala isikolo ngo-1919 ngiqala u-grade 1 uzothola ukuthi obuthi bama babese secondary ngaleso sikhathi they will tell you ukuthi iCambridge yayifree kuma government schools, but manje we are paying a lot of money ukuthi abantu bethu befundele eCambridge. So kahle kahle akukhothi lesiyesa kwesikuzuzayo ngokukolonizwa iBritain. And ungathi uyananzelela yona nje iBritain vele akucaca ukuthi how did they accumulate their wealth, obviously through colonizing other nations. So mina mboni ngani i-judgment kahle kahle ayikho fair vele ukuthi bethi iZimbabwe ibahlawule imali enge over 100 million US dollars. Nxa bebheke umkhonomi weZimbabwe, they also contributed to the state of our economy right now. Ngapha thina komthwakazi, there are a reason why isinje yiba bathi abesibambanise nalawo mashona kungela sivumelwano futhi. So mina mboni ngani Britain konke khonoku, whoever passed that judgment.
Manje uthi uhulumende weBritain ayenzeni?
Kumele kukonside ukuthi ubuhlungu esabulethelwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi bunganani. Umonakalo owenziwa yiBritain ngapha eZimbabwe lakomthwakazi unganani. Hence mina I feel ukuthi leyo judgment ayikho fair. And iZimbabwe nje uhulumeni weZimbabwe yena angakwenza ukuthi abone ukuthi uyadistributa lowo mhlaba awuthathela abelungu, awudistribute to the blacks, ngoba vele kwakuyiyo injongo kuyiwa empini kwakulwela lowo mhlaba. And abantu kabawuthole nje umhlaba iphepose yangkhona icace ukuthi bakwenzela khonokho.
Lo ke bekungukosazana Khethiwe Bhebhe ebesixoxa la kudlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Noma nje uhulumende weleBotswana esanda kukhweza iholo labasebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla iminimum wage, abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bona baqhubeka bethola iholo eliphansi kakhulu. Bathi abaqhatshi babahlawula imali ephansi ngoba iningi lisebenza lingelamaphepha okuhlala kweleBotswana. Yintathele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba eseHaberon kweleBotswana.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zesisebenzi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti ukhiphe umbiko kuyona le iviki ekhumbuza abaqhatshi ukuthi bahlawule isisebenzi belandela umthetho ofakwe kunguhulumente oweminimum wage Umkhethi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi bonke abakumsebenzi ezandla efana lokwakha ukunusela lokunye bakhwezelwe ngokungaphezu kwamachumi amabili ekhulwini i-23.5% kumali abayithola ngehola. Kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini bona kumele behlawulwe iholo lenyanga.
The increase of statutory minimum wage rates for the agricultural and domestic sector by 38.
Sikhweze iholo kuyo yonke imisebenzi yezandla nge-23.5% ngaphandle kwemisebenzi yezindlini lemapulazini yona ekhwele nge-38.4% okutsho ukuthi laba sebehola i-1500 pula ngenyanga.
Noma nje uhulumende sithi usekhwezile iholo abezibaba abafana loNkosazana Bonang Mdlongo bathi abaqhatshi abalandeli lo mthetho ngoba besazi ukuthi iningi labantu bekhaya alinamaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana.
Abantu bekhaya abaholiswa ngokuqondileyo njengokutsho kukahulumende ngendaba yokuthi abanye bathatha i-advantage ngoba abantu bekhaya ngobuningi bengelamaphepha. Nxa ungelamaphepha kumbe ungelamalungelo okuba kuleli lizwe kuba nzima ukuthi uzimele kumbe uzikhulumele. Amandla akhona uyabe ungelawo.
Kule nani eliphezulu labeZimbabwe elisebenza ezindlini emapulazini kanye leminye imisebenzi yezandla efana lokwakha. Omunye oweZimbabwe uhlala eGaborone uMzana Ntokozo Thebe uthi isimo esikhona asihlukuluzi abalamaphepha kuphela.
Yeah, udaba lolu siyaluzwa, udaba lolu vele luhamba lusehlela lapho kwehlela khona amanzi ngesizathu sokuthi isimo esiqhuba ngaso from kwelethu ilizwe yiso esenza ukuthi sinyathezelwe. Abantu laba they've already taken advantage kungayisikho ukubana ngokuthi asila maphepha, but especially kubosisa basezindlini abancedisa ezindlini even lasemirageni lapha ma farming systems sectors la abantu bakuleli lizwe sebethethe i-advantage of the situation esilayo ekhaya.
UThebe uqhubeke esithi udaba lweminimum wage lunika abaqhatshi igunya lokubaholisa yona leyo mali bekhomba ukuthi bavikelwe ngumthetho.
Omunye umuntu yakwenza ukuthi khonapha ngoba i-government ikhuphe i-minimum wage umzwedi antsho abona ukuthi i-government ithi umuntu kumele ukuthi ahole 1400 mina senguholisa 1.6 kodwa abe sekhohlwa ukuthi umuntu lwana useleminyaka ethize esebenza layo. Instead of calculating i-percentage ekhweziweyo akhwezela umuntu, uyamthwele selokhu ekhombela ukuthi mina vele sengi-above that minimum wage ekahulumende, of which sebethatha futhi le advantage yokuthi abantu abavele ekhaya they are flowing in big numbers bezodinga okungabaphilisa.
UMnumzana Mkhululi Moyo wenza umsebenzi wokucecisa ezivandeni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Uhulumende sezwa sibili lapho eBotswana kuthiwa wakhweza imbadalo esingathi iholo labantu abasebenza ezindlini construction, agriculture, lakunjalo njalo i-minimum wage. Kuzindaba ezinhle kakhulu kodwa kuphinde kungantwa kuba ngumnyama ikakhulu kithi abaningi lethu sisebenza kuphela silamaphepha aqondileyo. So ngaleyo ndlela ama chances ukuthi abantu bathole iholi liqondileyo yithi amalutshwane kakhulu. So kuzeya kuya ngomqhatshi ukuthi lenhliziyo enjani
ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokuthi kule ningi elidinga imisebenzi yezandla livele eZimbabwe akula abangakwenza ngaphandle kokwamukela lona iholo elikhona.
Asazi ukuthi kungathiwani ikakhulu yena le ndaba yamaphepha into indaba ehluphayo ngoba vele sigcole lapha iningi lethu vela sila amaphepha sihlalele sisebenza nje kuphela. So indaba engantwa iyahlupha inathi simanzi singazi njalo ukuthi mhlawumbe kule cebo elinye lingenziwa kulokhu asazi.
Ukuqonga kwenani labo kuza emkambo yokudinga imisebenzi kule Botswana kucasula izalwane zakulelo lizwe ezithi bababangisa amathuba emisebenzi njalo bayenza ukuba nzima ukuthi abaqhashi bebhatale iholo eliqondileyo ngoba besazi ukuthi abafana labezibabe bakhona kwamukela noma yiliphi iholo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngumbiko okhangela ngezamalungelo oluntu ithi yabo kuze kakhulu abangela amaphepha bayahlukuluzwa beholiswa imali ephansi. Kugwalo olwakhitshwa ngaphansi kwehloko esithi prohibited persons kukhangelwe kakhulu ukuphila kwabeZimbabwe leSouth Africa kulokukhathazeka ngendlela abokuza abaphathwa ngayo kugoqela lenzondano eye-xenophobia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owe hip hop ozibiza ngegama lokuthi ngulava guy. Linsizwa idabuka esilobela kodwa isebenzela ikwelesa ekwele Botswana. Nansi ke ixoxa lontungameli Nkomo we Studio 7.
Lava guy again. Vela mouse kulile babuye bekulinga bathakathi mase bewona sokulile intinga sempilo
ngokwegama lokuzalwa umkhulu Makhosana ngidabuka esilobeni ngalaminyaka ethini semculweni ngaqala ukurekhoda ngo-2022 ingoma yethu ikhumbulekile ngazorekhoda lezi ezinye Without You nomkinga zempilo nomnxeba engilalo ngo-2023 so njengoba ikhumbulekile ngacalanga emphakathini ngayiletha nje ngayo ukuthi nayo ijoyine ezinye zaba ngu-4 ngize ngoma ezingu-4 njengamanje
Mtagama, kuqaphansi ngaledolo impilo namuhla nje kasafani lasendula kusebenze masiko sokudinga lonugolo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
okwamanje ngiseBotswana inombolo zami ngu +26772633149
ubachiyela wapha mazwi yabalandeli
siyabonga kakhulu ngokuba khona kwabo empilweni zethu ngoba uma kungela abalandeli ngeze ube umculi uma kungela abalandeli uzoculela abantu so baqathekile kakhulu abalandeli ngithi behlale benjalo ngothando lwabo ngoba ngothando lwabo kukwenza ukuthi sikhuphuke emculweni ngiyabonga kakhulu ningaliwali ukuthi ngingulava ka
Sori sibona okuhle ngicela uwazi kodwa umhlaba wenu yikho konke okuhle njengamanzi olwandla hlezi emhlopha hlezi one mahle ayinokulolu thando mina angenzanga kahle indoda abathi indoda ngamaphutha ayo asike okwedlule sithanda sibheke okubuyayo you are my heart ungeyami ihliziyo makhona wena sithanda akukho okuyehlulayo wayimpambana isandla etitula mayitali nididekile ngikhala vela cele ngingakhali sokwaphela uthando sobasala
yimpala la Loguti si shugane Asiloni putalam Loguti si klawane Dali mwe Oh, atala ngomoya wami Dali mwe Oh, atala ngetualami Sengi wasu utila without you Utila without you Sengi wasu utila without you
Mamela sengubona ebuthongweni sengubona mangilele mangithi ngivala amehlo buso bakho buvele soloke wahamba yomfana lobika itele impilo ihamba kahle sithandwa ma uvula tele khumbula loluthando kokungudilika tele hliziyo elothando kyalokubana yoni tele hlukana lawe sithandwa sami sengiyayisola inxeba lenhliziyo alisela kukuphola
ngile themba liukhosisile umculo ka lava guy umculo wezothando isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo kodwa ke siza kwenza ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakamizi zezantsi emandebeleni sezikhuthazwa ukuphatheka kunhlelo zokulima ngokuthelezela i-irrigation silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngopraxedes Jeremiah Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.